ewubheke izinto ziright kubi kakhulu. There are only a few infections are khona kuphela, but into zisettled ngapha.
Usuhlale okwesikhathi esinganani bekuvalele besithi ungaphumi endlini?
Seriously, ngibona about 3 months now siku quarantine since January.
Manje khonapho mfowethu, ukudla ukuthola njani?
Ukudla kulama applications asetshenziswayo ukuthi uyakwazi ukuthenga amagrosari akho. Lama WeChat groups asetshenziswayo ukuthi u-order into zakho, and then bayabuya bezokudelivela erumini yakho, endlini yakho. Then manxa ukuthi kulama problems ukuthi maybe awu-understand ngoba into ama applications akhona ayabe esebenzisa Chinese. So manxa ukuthi awu-understand is Chinese, kulabantu ababe phandle abakwazi uku-assist. Hamba kubo then bayawu-assist and then yabaphilisti izinto ozifunayo, then ibona abazenzeke bayakuhamba bekuthathele izinto zakhona emashopheni bekulethele endlini yakho.
Uyaphuma yini ukuthi uyesebenza kumbe ukuthi uyethenga ukudla?
Khathesi akulabantu abahamba emsebenzini noma phandle, vele uphuma phandle khathesi. Awuphunywa phandle. Abantu ba-advise ukuthi behlale ezindlini phakathi, ukuthi infection yakhona ingaspread kakhulu. So abantu abaneve khathesi bahlala phakathi ezindlini, and ukudla basebenzisa ama-application.
Kukhona okunye ofisa okusitshela ngakho mayelana lo mkhuhlane lo?
Ukhanza ukuthi i-disease yakhona bayimanejile kuhle, ukuthi ngoba khathesi ama-infections akhona sebekwazi ukuwa-detect-a early.